Minengi imikhuhlane etholakala emanzini eyingozi kakhulu empilweni zabantu. Ngakho abezempilakahle bakhuthaza uzulu ukuthi basebenzise amanzi ahlanzekileyo sikhathi sonke, njalo basebenzise izambuzi ukuthi kungabi lokumemetheka kwemikhuhlane. Unkosikazi Linda Nyoni ongumongikazi uthi imikhuhlane yemanzini itholakala lapho abantu besebenzisa amanzi angcolileyo lokutshiya ingcekeza phakathi.
Imkhuhlane etholakala emanzini, imkhuhlane ethelelwana ngokunatha amanzi angcolileyo kumbe ukugeza ngamanzi angcolileyo, loba labo ababhukusha ezizibeni ezingcolileyo ezilamagcikwane adalela imkhuhlane. Abangelwa ngamagcikwane ayabe ekhona emanzini angcolileyo. Amagcikwane angangena ngabantu bethambisela phakathi kwamanzi lawo kumbe betshiya ingcekeza yangaphandle emanzini lawo kumbe ihubele phakathi labantu abajika izinto ezingcolileyo phakathi kwamanzi.
Unkosikazi Linda Nyoni uqhubeke wachasisa ukuthi amagcikwane adala limikhuhlane ahlala phakathi kweminenge ehlala emanzini.
Imikhuhlane efana lekholera, umuntu nxa ingcekeza ezambuzini ingagelezela emanzini iyadala imikhuhlane. Imikhuhlane enjengebilharzia, abantu abathambisela emanzini bakhona ukulahla amaqanda ebilharzia ahlala phakathi kwemnenge phakathi kwamanzi. Kuyizibungwana lokhu kungene emuntwini oyabe egezele emanzini angcolileyo kumbe oyabe bhukutshe phakathi kweziziba lezo. Imikhuhlane efana labotyphoid, nxa unathe amanzi angcolileyo ngokufanayo njengekholera kuyabe kungeniswe ngamanzi ezambuzini kumbe abantu abayela ngaphandle duzane leziziba lapho abantu abanatha khona amanzi.
Unkosikazi Nyoni uthi lokhu kungavikelwa ngokunatha amanzi ahlanzekileyo kumbe ukusebenzisa imithi yamanzi ezabulala amagcikwane lawo.
Singakuvikela njani lokhu? Singakuvikela ngokunatha amanzi ahlanzekileyo. Singawahlanza ngokuwathela imithi esiwathi ngama-water guard kumbe i-jig. Singawabilisa njalo amanzi ukuthi sibulale lezi zinambuzane. Abantwana sibatshele ukuthi bangagezeli kumbe bayebhukutsha ezizibeni ezilamanzi amileyo ngoba yiwo abethwele ingcekeza. Njalo sikhuthaza wonke umuntu ukuthi kageze ngamanzi ahlanzekileyo ukuze imikhuhlane efana labo bahambe baye ezibhedlela kuyehlolwa ukuthi ngumkhuhlane bani abalawo egazini labo bese benikwa amaphilisi afanelekileyo. Kuvikelwa ngalokhu engikhulumileyo ukuthi kasinatheni amanzi ahlanzekileyo.
Unkosikazi Sihle Zondo ongumongikazi uyaxwayisa ukuthi umuntu ubonakala njani ukuthi uselomkhuhlane wesihudo.
Ungazizwa ikhanda selitshaya, isisu sibuhlungu, isifuba kwesinye isikhathi siyakwanisa ukuba sigcwalelane, and lokuhuda lokuhlanza yikho sibona ngakho ukuthi umuntu angabe sele typhoid. Kodwa lokhu kungenzakala kumele sihle siye esibhedlela. Usaye esibhedlela khonapho yikho okumele senze khona amanzi lawana lethukala lesawudo ukuthi ubu-replacer singezelela amanzi lawana umuntu ayabe esewahudile kumbe esewahlanzile. Ungafika-ke esibhedlela yikho sokuza thathwa khona-ke ingcekeza leyani siyakhangela ukuthi ongabe kukubangela kuyini esibona khona i-typhoid.
Unkosikazi Debra Chuma ongumzali uthi abazali kabaphatheke emikhankasweni eyayenziwe ngabezempilakahle ezikolo ukuthi bavikele abantwana nxa kule mikhuhlane ezamemetheka.
Ezikolo seke sizwe kuthiwa abantwana bayahlatshwa kumbe banathiswa amaphilisi athile bevikela imikhuhlane. Okuhle engakunanzelelayo mina yikuthi iningi lethu asilalwazi, kodwa abezempilakahle balalo ukuthi basitshele nxa kukhona esingakwaziyo. Imiphefumulo eminingi iyasizakala ngalokho abayabe bekwenzile. Eminye imikhuhlane iba nganeno ngoba kuvikelwe kusasemasinyane. Mina ngithanda ukukhuthaza abanye omama ukuthi bengathathi kancane esikutshelwa ngabezempilakahle ngoba bayabe besinceda thina esingelalwazi.
Abezempila kahle bathi abantu kumele benanzelele ukuthi basebenzisa amanzi ahlanzekileyo ngalesi sikhathi sokuna kwezulu ukuze kwehliswe izinga lokumemetheka kwemikhuhlane evela emanzini ngoba iyabulala njalo ithelelwana. Kunjalo, abantu labo kumele bafundiswe ukuthi imikhuhlane ibonakala njani njalo imemetheka ngasiphi isikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.